Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Julikazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhla umanyano we MDC Alliance ukhangelelwe ukutshengisela eHarare kusolwa indlela ugatsha lweZEC elifuna ukuqhuba ngayo ukhetho. Ababalisi bemaphandleni balobela iZEC incwadi yesicelo sokuthi bavotise ezigabeni lapho abalobisa khona ukuthi labo bazavotela khona.
Sibona ngani vele akulunganga ene akukho right ukuthi kona most of ama teachers badeploy outside ama polling stations lapho abazavota khona.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwemivuzo yaba kumsebenzi wokuzilibazisa uZulu labahlabeleli besithi kabahambisi kuhle lumsebenzi. Lamhla kuhlelo lwethu esihlaziya udaba lokubandlululana ngemihlobo i-tribalism, sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Naloba usezikolo loba izinto zamabhizinesi, wonke umuntu osekhethe laphana kuphethe abantu beMpumalanga ngesizathu sokuthi balandela yona i-1979 Grain SA, kubeke kwabasobali ukuthi amaNdebele kumele engachathwa emsebenzini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Namhla umanyano weMDC Alliance ukhangelelwe ukutshengisela eHarare usikusolwa indlela ugatsha lweZEC efuna ukuqhuba ngayo ukhetho. Umanyano lo uthi iZEC ingaba ile kufihlayo ngoba ingafuni ukuthi abamabandla aphikisayo bahlole lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela ama ballot papers. Izolo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukhuze abe MDC Alliance ngokutshengisela lokhu esithi akuncedi ngoba iZEC ilandela umthetho. Sixoxe lengcwethi yecubungulayo zombusazwe umnumzana Ralph Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi kungaba kukhona ukutshaya amanzi na kudaba lwama-ballot paper.
Ya, kungabe kuliqiniso ngoba inxakathi okubangela ukuthi iZEC yakhona ingathi yala kuyini. Engibona ngathi kungeza-ke kube ukuhlakanipha ukuthi nxa isala bese kusithi enxanye ibandla bese sithi athina kasisangeni kukhetho. Bona ngathi lapho babe sebenikeza umbuso ngomgaqo.
Manje kuyukuthi ungabacebisa ungathi baqhubeke kunjalo bena bebona ukuthi bangena emlindini ongelamkhawulo?
Iye, mina ngingacebisa ukuthi bangene kukhetho ngoba ukhetho yilo luza kutsho. Angithi ukukhuluma ngemva kokukhetho sekwenzakele ngokunye, ukukhuluma ngaphambi kokhetho ngokunye.
Manje kahle ubona ungani kuyini okumele kwenziwe yilabo abezombusazwe abakumabandla aphikisa?
Khonoko engikutshoyo ukuthi bangakhalali ngoba ukukhalala ayisikho ukuthi kuzamisa ukhetho. Ungakhumbula laphana ngo-2008 nxa kwazo kusenziwa i-rerun leyana, ngithi kwaba loku ukuluzwa kwabantu bakhahlela. Then umdala umuyi wase-withdraw wathi yena kasangeni ngoba kulo budlongdlongo. Okhulu wahle wathatha over. Kodwa kungaziwa phela ukuthi lanxa babengahlukuluza bezenjeyana kwakuyaphuma kunjani ngaphambi.
Manje wena ukubona njani? Ubona ungani uzanqoba yini umongameli Mnangagwa?
Ngingeza ke ngikutsho-ke kangako ukuthi uzanqoba mbekasozanqobe nxa kuyikuthi kwenziwe kwaba clean, engathi mina yi-free and fair. Ngibona ngathi unohlupho ngoba elezinto eziningi yena, ngibona ngathi amasaka akhe maningi laba alaye abaseduzane kwakhe, ikakhulu thina ezivelele emathebeleleni. asisoze sivele sivumelane lakho lokho ngoba indlela esahlukuluza sabulawa ngayo yiyo evele leyo nxa ingazange i-adreswe akulalutho ambone ukuthi angasixakulula sithini khona.
Kodwa ke nxa sikhangele yona iMatabeleland ikhanya balutshwana abantu ababhalisileyo okokuthi akungeke kwaba lo mehluko omkhulu kakhulu. Ukubona njani wena khona?
Ngibona angathi kuyi-protest. Mina khona ungiwavela ubona abantu bengabhalisi ukuyavota bathi thina kasivoti kumbe sivotela bani wakhona kumbe yolona leli ibandla esikhuluma ngalo kumbe kamnanga kwa nxa kule low turnout ye-voting that's a protest vote. Yikho-ke okwenza khonoko yikuthi kuvele kule zinto eziningi ezimele zilungiswe eMatabeleland and uba abantu bakhululeke thombuluke ukuthi babhalise ukuvota khona. Ungabona bengayanga bathi kasi futhi.
Alo ke ngumnumzana Ralph Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 engapha kwele Melika. Kunjalo nje inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, ithi ilobele inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eye-ZEC incwadi ngomvulo eyokuyikhuthaza ukuthi ilungise udaba lokuthi ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho nxa bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisela khona ukwenza lokhu. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ikweze emthethwandaba udaba olufanayo kanye lezinye izikhalazo ngeviki edluleyo. Isiphathamandla se-ATUZ umnumzana Obed Masarure utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Solicitor General ubhalile esibili ku-chairperson OEZEC complain ukuthi khona sibona ngani most of ama-members azaya enza i-disenfranchisement yonaleyo because ungakhangela most of ama-teachers bazabe bevotisa but lapha abavotisa khona abaningi bangikhona baregistre ukuthi bavote kwenye i-polling station and bazadeployo outside indawo lapha okumele bavote khona. Unfortunately ama-teachers abazange banikwe ithuba njengelama-uniform posts yokuthi khona ba-apply for ama-postal ballot. So thina siyakhonona kakhulu okokuthi khona hhayi sibona ngani vele akulunganga and akukho right okokuthi khona most of ama-teachers badeploye outside ama-polling stations lapha abazavota khona.
Kodwa lelo bufakazi bokuthi baningi ababalisi abangathinteka ngalolu daba.
Ya mina ngikubona kwami kukhanya baningi kakhulu ababalisi unless bangathi bona labana abangafuniyo ukuvothisa right then kutsho ukuthi abasozi batholi imali le encane abayifuna yona ababalisi. Ngiyalinika for example i-example lapha engihlala khona mina ku-ward 9 ye-Wange kula ma-schools ayi-3 and ama-schools lawa kule Wange high I think it has got around 34 or 32 ama-teachers then kule St Ignatius which has got I think around 15 teachers then Lwendulu and kula ma-polling stations ayi-4 and each polling station kumele ibe lama-polling officers I think not more than 8 so singathi 8 multiplied by 4 ama-polling stations we are looking at around 32 kuphela ababalisi. And yet, in total, we have got more than 70 something ababalisi who are from within those ama schools that are around Ward 9A1. So, Dr. Ababalisi abaningi vele abasozi bavote baza deploya outside kuma polling stations now.
Manje lilethemba lokuthi udaba lo lungalungisiswa njengoba sesibona ukuthi ilanga lokhetho seliseduzane.
Unfortunately, it looks like so late that case because what made yona izeki inike at least ama civil servants wonke i-opportunity yona leyo ukuthi kona bayenze ama-post of voting just like what happened lama-informed forces, ama-social, lama-police because they'll be doing e-zeck business. So they were supposed to say ukuthi all those, including even ababalisi, nawo bayenze ama-post of voting in case bazadeploye outside kuma-polling stations now. But unfortunately bakhetha only amapholisa lamasotsha kuphela.
Alo-ke ngumnumzana Neva Nyawunzu, isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ, ubexoxa le-Studio 7 eseWange. Namhlanje kuhlandla lethu lesibili lohlelo lweviki yonke lapho sixoxa khona ngodaba lobandlululo ngemihlobo i-tribalism. Sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo abayibo asebephothulule lindaba ichiye yendaba.
Siyabonga babagande labalaleli, indaba ye-tribalism izima ngoba okokuqala abantu beMpumalanga basenza i-tribalism besenza olunya lonke phezu kwethu ngenxa yogwalo lwabo le-1979 Grand Plan abalubhala ukuthi lizwe leliyana nxa selithethwe abantu besindebeleni bazabaphatha njani. Othola ukuthi ukuzathola ukuthi izigaba zonke kungaba semsebenzini kungabe kungaphi kwabazibambileyo besenzela ukuthi baqhathane bodwa, ikuzathola ukuthi kobulawayo khwaphana laloba kusemasupermarket, laloba kusezinkambeni zamapholisa, laloba kusezikolo, loba izinto zamabhizinesi, wonke umuntu osephethe laphana kuphethe abantu beMpumalanga ngesizathu sokuthi balandela yona i-1979 Grand Plan ekubeke kwabasobala ukuthi amaNdebele kumele engaqhathwa emsebenzini. Ukuphela kwayo kuzathatha ukuthi uhulumende weZimbabwe avume ukuthi lathi singabantu abanelungelo lokusebenza ikakhulu ezabelweni zabo. Yikho uzathola ukuthi baya abafuni lokuthi i-devolution of power isebenze ngendaba yokuthi bayakwazi singathi sokusebenzisa i-devolution of power kuleso laleso isabelo kuzaqhathwa abantu bakona lowo mhlubulo abayibo abazobamba indawo zabo. Uzathola ukuthi umnotho omningi welizwe laleZimbabwe usemathebeleni, ngokunjalo yikho bebuya bezosithathela amathuba wonke okumele ngabe abenefitha abantu bakithi.
Bakhona abavela khona lentshonalanga esike siyabezwa ngemva kodaba lonalolo olwe-TM Pick and Pay besithi bakhona abesindebeleni labo abasebenza kwezinye izigaba. Uthini wena ngalo?
Bengaba khona babakasali, kodwa uzananzela ukuthi nxa silabantu bakithi abasebenzela eHarare abafiki babehave kumbe batshengisele ubundebele babo, bafika bahloniphe ukuthi basendaweni yabanye abantu bakhulume lolimi lwesishoneni okuthi abanye babo nxa ungasatshelwanga ukuthi lindebele awungeke kube kwazi. Thina esikwalayo ukuthi kathi esikunjana kobulawayo kumbe emathebeleni yonke le migenzi uthola abantu besishoneni besithi bona andinzi. Khonapho bencedisana labantu abasingathi singayiphablic ogoqela labantu abadala, lanxa abantu bakithi bekhona kuboHarare balutshwani kakhulu bayingcosana. Okusimangalisayo ukuthi uyathola khona phana njengakobulawayo emhlahlandlele endaweni njengeZimra, uthola ukuthi 95% of ama-workers eZimra bonke ngabantu beMpumalanga. Ubusuzibuza ukuthi abakithi bangathi besebenze endaweni ezinjalo, nxa ungena ema-ofisini angikhona abantu bangikhona ba-arrogant awungeke bakuseze bekhuluma isiNdebele, bonke bakhuluma laye bekhuluma ngesishona, uze besithi ishona i-official language eZimbabwe akula muntu okungafanelanga ukuthi abekwazi ayehlule ukukhuluma isishona. So esikuthiwa yikuthi thina ngendawo ngendawo akudominate abantu bakuleso sabelo, hayi ukuthola abantu bakweyindawo sokuba abaningi okwedlula abantu bakwena leyo ndawo.
Manje nxa ukhangele wena kuhulumende siyabona ukuthi bakhona amashona, bakhona amaNdebele, akula yini imizamo abayenzayo ukuthi bamanyanise indimi zonke?
Vele baba kasikudingi ukuthi bamanyanise indimi zonke. Ngizakubonisa isibonelo njengema-ofisini kahulumende. Awusoze uyethola khonale emashonaland loba kusemontoro loba kusegurube loba kungaphi kulomuntu wesindebeleni obhala ema-ofisini kumbe othanyela ema-ofisini. Laba bantu bonke bazayo bengabantu bakona lwalomhlubulo, ngoba engikwaziyo ukuthi abantu beMpumalanga abangeke bavumele umuntu wesindebeleni azosebenza ema-ofisini khona ngale aphathe izakhamizi ekhuluma isiNdebele. Sengitsho lasezikolweni ngiye kuthola uthisha wesiNdebele esishoneni efundisa ema-primary ezikolweni zasesishoneni, abangeke bakuvume abadala bakhona ngaye lezi nduna. Sike sabona nje kunyanga ezimbalwa ezidlulileyo enye induna kuyindawo khona ngale mashalendi sithi yena no sokutholakala igolide lapha, njalo ngithi mina i-three quarters yabantu abazogebha kule ndawo ababe ngama-locals akwena le ndawo. Ngale bayaphakama osobhuku, kuphakame izinduna, kuphakame abepolitiko MP lama-councillors labo president babo nalabo umnankakwa besekela abantu bakibo. Kodwa nxa sebebuya kithi ngapha bayakutshela ukuthi iZimbabwe i-voluntary state. Sikubonile ngitho lesikhathi bezokudla amachimba seGwanda bebuya bengama-thousands and thousands, bebuya kungadlala ama-toilet behlala egangeni. Abantu bathebethi bayakhonona ngakho bathi iZimbabwe is one, Zimbabwe is interstate. Ukuthi Zimbabwe is interstate bakukhuluma ngenxa yokuya emathebeleni, bona kibo ngale bavimbile, thina sikwanisa ukuyafika kibo.
Lo ke umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo sixoxelaye ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Thiyani indlebe njalo kusasa lapho sizaxoxa khona lengcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera ngalolu daba lobandlululo.
Yebo 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 Mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala enkabazwe yaseBhilitane ziye ngobuningi bazo edolobheni leLister zizothakazelela ukuvuselelwa kwamasiko esiNdebele kunye lendimi ezikhulunywa eZimbabwe. Umcimbi lo wenziwe ngempelasonto. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uEzra Chisa Simanda ekhona le eBhilitane.
Abantwana abasakhulayo bezizalwane zeZimbabwe abaningi bazalelwa kuleli, njalo iningi labo alazi lutho ngeZimbabwe, yikho nje abeMthwakazi Queens UK beqoqela umcimbi ukuthi bakhuthaze abantu ngokuqakatheka kwamasiko abo njalo babuthanise lemali yokuphathisa abaswelayo eZimbabwe. UNkosazana Sazini Malaba ngumqondisi walenhlanganiso.
Sibone kulungile ukubana sihlanganise izimuli zethu, abantwana, obaba, omama, sifundisana ngamasiko wethu, besipheke ukudla kwesintu, amangqina, isitshwala, kwasekusibakela abantu ade begqokile bemodela impahla zesintu. Besihlanganele nje khona lapho ukubana sikwazi ukuthi sikhulise isikhwama sethu se-charity njengoba siliqembu elihamba lincedisa lapha lalapha kudingakala khona usizo.
Bekulabazali abaningi kulomcimbi, njalo bajabule kakhulu ngendlela lombuthano obuhleleke ngawo.
Mina nguZandile Khumalo uManyathi, ngilaphe Lester ukuzojabulela ilanga leMthwakazi. Cela omama labo baba beZimbabwe labantwana kuzowosiwa kushokheswa izinto everything like Zimbabwe yini. Bekukuhle sibili sikholisile ukuthenga uma ulusu, sidlulusu, sathenga amacimbi. Sathenga konke okwekhaya okumnandi.
Unkosikazi Nora Carrington uyagcizelela.
Kuyiday yefamily. Kuthengiswa yonke imicimbi-cimbi yasekhaya, impahla zekhaya, amasi, ukudla kwekhaya. Hayi, bekulilanga elimnandi okumangalisayo. Sihlangana. So kumele sikwenze bantu beMthwakazi sonke sihlangane lapha nxa sisediaspora.
Kwadliwa ukudla kwesintu. Wakidwa mkidwa esiNdebele, kwaqokwa izigqoko ze-Africa, kwakhulunywa ndimi zeZimbabwe, bakholisa abadala labatsha, kwabuya kwabuthaniswa lemali yokuphathisa abaswelayo ekhaya. AbeMthwakazi Queens UK bathi imithwa ngokuphindwa, ngomnyaka ozayo bazaphinda njalo benze lumcimbi. Ngimele Studio 7 eLester, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Inhlanganiso yezemidlalo yokuzilibazisa eVictory siyanqoba iqoqe ingxoxo phakathi kwalabo abenza imisebenzi yemidlalo kanye lokuhlabelela ukuthi bake baxazulule ingxaki abahlangana lazo malanga wonke. Indikimba yendaba bekuyukuba khona kumbe ukungabi khona kwabalobungilimbani abaziwa ngelokuthi yimafia endabeni eziphathelane labaculi kanye labenza okwemidlalo yokuzilibazisa. uBathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abaphila ngokwenza ezemidlalo yokuzilibazisa ngolwesihlanu baqoqane ukuthi babonisane njalo bacebisane kanye lokuphuma lemibono engabaphathisa bonke abaphethe ezokuhlabelela kanye lemidlalo yokulungiswa kobulawayo. Umqondisi weVictory siyanqoba onguye oqoqelo luhlelo umnumzana Desire Moyo uthi umhlangano lo wenzelwe ukuthi abahlabeleli kanye labezemidlalo babone ukuthi bengaphathise kanjani lokuthi balembono bani mayelana lali mafia.
Namhlanje besile panel discussion okuthiwa khona debunking mafia fallacies. Kulo mcabango okhona kobulawayo akhiphe ukuthi kule mafia lapha kobulawayo, mafia ku-arts industry ethi ukuthi kulabantu abalixekana abacontrola konke okwenzakala kuma-arts. Kobe sibexa ngakho namhlanje sile paneli yethu.
Omunye walabo okuthiwa ngomunye wemafia uNkululeko Nkala uthi yena ukubizana ngamagama kubi, uthi kuqakathekile ukuthi abantu basebenze gadalala. Uqhubekele phambili esithi okunenge imigoqo nje esemakhanda abantu njalo sokumele abantu basukume bezisebenzele.
Umunye walaba abagconiweyo mina not something to be proud of ubiza kuthiwa yimafia, abalethi mafia vele liyo. Umuntu oqale phansi esiya lapha sekhona kimi kube ngumsebenzi wami, bekungasikho ukuthi ngacela anyone ukuthi engivulele ukuthi ngingena lapha ngiqala. Uqakathekileyo kimi ngithi mafia esekhanda lomuntu.
Omunye wabahlabeleli omkhulu kobulawayo uMajaha Wodwa Jays Maravini Ndlovu uthi yena nxa umuntu engapheka okumnandi akula muntu ongamvalela phandle. Uthi wonke umuntu uyathola amathuba njalo wonke umuntu usebenzela abantwa bakhe. Ulandise ngokukhulela kwakhe ekhaya wafika kobulawayo wedlula abanye abakhulele khonapha kobulawayo. Uthi imafia le ayikho kodwa ngabantu abasebenzayo.
Kuthiwa kule mafia ekhona kobulawayo abantu abavalela abanye imisebenzi amathuba ku-industry art. So mina njengo-Jazz Marabini ngithi mina yebo kungaba mhlawumbe abantu becabanga lo ndlela kodwa mina ngikholelwa kulokho ngoba ngicabanga ukuthi khona umsebenzi wakho yomele uhambe phambili ukuthi abantu bakukhona lokho kwenza. Akula muntu ozakuvalela nxa ukuthi into yakho yenzayo inhle. Njengo-Jazz Marabini ngiyasukuma ngiyestudio ngiyerekorder and I must make sure that I come out with a good product, I must come out with a good album at the end of the day. Then abantu vele obvious nxa iphuma bazayithanda abantu bayithanda bayithanda njalo futhi abantu mesikwazi ukuthi asinge siphiwe sonke amathuba afana na.
Abanye abakhulumileyo bathi linto iyaphila ikakhulu kwabasathuthukayo ngoba kulendawo abavalelwa khona phandle ukuthi babonakale. Abahlabeleli asebephumelele bathi bona umuntu munye ngamunye mele azithenyise ngoba okuhle kuyabuka njalo akufihlwa. Abakumsebenzi wokulibazisa uZulu abasacathulayo bakhuthazwe ukuthi nxa bebona engani bahlangana lemigoqo bazinuke amakhwapha kumbe baqoqode kweminye iminyango engabavulekela bengahle balahle imbeleko ngokuncitshwa amathuba. Bathi impumelelo yabahlabeleli isekuthuthukiseni imisebenzi yabo lokuzibonakalisa ubukhali bemisebenzi yabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Ugatsha lwezokhetho olwezek lubikwa solungezelele indawo zokuvotela ama polling stations. Lokhu sekudale enye njalo inkulumo abaphikisayo abakumabandla aphikisayo besithi leli ngelinye njalo iqhinga lokuqilibezela. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Abezeki bathi lokho kwengezelelwa kwendawo zokuvotela kungasoke kwaphambanisa lutho ngoba zizoba yingxenye yalezo ebezivele zikhona. Umgcini sihlalo wezeki uJustice Priscilla Jigumba utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwa ngomvulo maviki wonke emahofisini akhe ukuba lokhu bakwenze ngoba befuna ukwehlisa ubude bendwendwe kulezo ndawo lapho bekulabantu abaningi ababhalisela khona.
And that amendment, you know the date when the Electoral Amendment Bill was actually passed. It was fairly recently. It then gave
lizonanzelela ukuba umthetho we-Electoral Act Amendment Bill osanda kuguqulwa usiphe amandla okuba siziqamule lezo ndawo. Xa kuyikuthi ibivele isikhona indawo esasiyithe izokuba yindawo yokuvotela, leyo ndawo ilabantu ababhalisa ukuba bazovotela kiyo bezinkulungwana ezinhlanu. Siqamule kwaba zindawo ezinhlanu. Lokhu kusitsho ukuba lezi ndawo seziza kuba ngaphansi kwaleyo ebivele ikhona.
Lokho kugcizelelwe ngomunye wamakomishinazi uDr. Qhubani Moyo.
Sasifuna ukuthi kube le 1000 polling station. Kodwa i-polling station zethu zagcina sizisiba labantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi ba-register. Sagcina sithatha i-polling station eyodwa sayiqamuqamula ukwenzela ukuthi kugcine sokula ama-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engakunikana ukuthi uyatholi isikolo esithile mhlawumbe sesili-register esinabantu abangu-5000 bese sithi kule polling station A, B, C, D phakathi kwabo. Ukutsho ukuthi abantu bangwana abarejistile laba abanye bayavotela kwi-classroom eyokuqala, abanye kweyesibili, abanye kweyesithathu, kodwa kulokho kuyisame sikolo khonapho abarejistile khona.
Uchasisa njalo ngokuthiwa ngumthetho kwezokudindwa kwephepha lokuvotisa ele-ballot paper ngemva kokuba abamabandla ezombusazwe aphikisayo eqhubeka ekhonona ukuba batholiswanga ithuba elanelayo ukulihlolisisa ngesikhathi lidindwa ngabe-Fidelity Printers.
Umthetho ukuthi i-ballot paper lidizayinwa liphinde futhi lihambe liyeprintwa izeki. Izeki ayela mlando wokuthi ifake ama-political parties ekuphrintiweni kwe-ballot paper. Kodwa ngendaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe ngani siyadila lokukhonona ngani ukukhona, zathi ama-political parties ngawabuye azobona i-printing ye-ballot paper. Sahamba labe-Fidelity Printers bafika babona ukuthi liphrintwa njani. Kodwa abasebekufuna bona ukuthi mhlawumbe bangene khonapho babambe iphepha balicubucubungule babambe le mtshini yakhona, sathi hayi thina lokhu angeke kwenzakali. Njenge-commission siyaprotecta wonke uZulu, sibavalele ukwenzela ukuthi i-ballot paper libe yi-secret yomuntu wonke.
UDr. Moyo onguye ophethe uhlangothi lwamabandla ezombusazwe azoncintisa kukhetho olwe-Multiparty Liaison Committee uthi khona bezahlolisisa izehlakalo zokutshaywa kwabantu ngabebutho lamapholisa emhlanganweni webandla le-ZANU-PF wokudinga usekelo eBindura ngempela viki. Abe-ZEC bathethe leli thuba ukwazisa intatheli izindaba ukuba kabalani lo sekukhalazwa ngabantu asebethola imibiko evela kwabe-ZANU-PF yokubakhuthaza ukuba bavotele lelo bandla. Balandula umlandu abawetheswayo wokunikeza abebandla leli inombolo zikamakhalekhukhwini zabantu esezisetshenziswa ukubatshayela incingo lokubathumela imibiko ebakhuthaza ukuba balivotele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ngiyaziqhenya ngobulawayo, ingoma kaKelvin isigqibela uhlelo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ababalisi bemaphandleni balobele iZEC incwadi yesicelo sokuthi bavotise ezigabeni lapho ababhalisela khona. Namhlanje uhlelo lwethu esihlaziya udaba lokubandlululana sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo. Lalelani elinye ihlandla lesithathu kusasa. Igama nguChris Gande, libe lelanga elihle.